Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kumabasa 2020 ngontungamili Mpomo. Endabeni sekuseni lamhlanje.
Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajujisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho.
Kulowesilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile, lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo kasihlanganeni silweni lo mkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus.
Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe eziphenduke elizweni izolo zivela kwelebhilitane leziphathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba bazahlala ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Intatelizindaba zikala ngokulahlekelwa ngomunye wazo njalo uRay Matikinye yena obhubhe ngelanga linye loGift Phiri. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa obotshiweyo wamiswa emthethwandaba izolo esetheswa icala lokuthumela abanye umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus yena engakathathi leli nyathelo. Umsolwa ngomnumzana Love Mojo kusekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha 36. Umiswe emthethwandaba kamantshi echitungwiza izolo walelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Omnumzana Jokusekwa uzaqhubeka evalelwe abe sephenduka emthethwandaba mhlaka 13 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi wathumela abanye umbiko wamanga owawusithi umongameli Mnangagwa wengeze uhlelo lokuhlala ngekhaya ngamaviki amabili lokuthi lolu hlelo lwaluzaphela mhlaka 3 ngenyanga elandelayo. Lanxa uMnangagwa esekwenzile xathu lokhu, abachuchisi bathi umbiko owasakazwa ngomsolwa wawungamanga ngoba umongameli Mnangagwa wayengakathathi leso sinqumo. UMnangagwa yena uphume kumabonakude ethukuthele phezu kodaba lolu ngeviki edluleyo lapho aveza khona ukuthi wayeselaye amapholisa ukuthi abophe lo owayethule lumbiko. Watsho njalo lokuthi ufuna ahlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ukuze abe ngumzekeliso kwabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Azingamafitshane umnumzana Zokusekwa ambondi kule licala elikhulu wakule sidingo sokuthi yayithuke ngoba udlulisele phambili i-WhatsApp message njengoba wonke umuntu odlulisela phambili. Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajujisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho ngoba i-charge ayifeyisayo isekelwe phezu kwe-Criminal Precedent Evidence Act. I-Criminal Precedent Evidence Act yikhayela amacala ayenhloso. Xa ungakakhomithi icala ungakayenzi icala uyekhala kule njongo engqondweni yakho ukuthi yenze icala langikhona then wasufeza ngezinzo. So kuzaba nzima ukuthi abashifisi baveze obala obabele lobufakazi obutshengisayo ukuthi umnumzana Zokusekwa wahlosa oyedi ngesikhiwa bathi intention to commit i-offense ngoba yena ubengazi ukuthi wenze i-offense. So kuzaba nzima ukuthi etholakale le cala.
Umnanga kwa nguye matupa owati umuntu owethula imbiko le kumele avoshwe njalo avalelwe entolongweni okwesikhathi eside. Ngaleyo ndlela ubona imithethwandaba isenelisa yini ukulandela umthetho mpela baphathe udaba lolu bengela kwesaba ngoba luphatha umongameli welizwe.
Isenzo lesi siyatshengisela ukuthi imithethwandaba lenkantolo ayikho independent kumba ihlonishwa ngoba samuzwa umongameli welizwe last week etshinga kakhulu esithi abantu abadlulisela phambili inkulumo or abakuzwayo kuma-social media kufanele bebotshwe. So it's clear ukuthi i-judiciary ayisozi-acting independent omthethwandaba asozi-acting independent mina ikakhulu ema-magistrate court lapha okulabo manje abengelazibindi. Ambonthi umantshi ole experience kumbe ayikhotha engagqiba umuntu over ama-allegations over icala elinje.
Alubana ethe watholakala elecala umsolwa lo ulakho ukuvalelwa okwesikhathi esinganani?
Asithi utholakala elecala akula nkantolo engamgweba ukuthi ihlale phakathi ejele njengoba kungokuqala ukuthi yenze icala elinje, akana history or propensity to commit crimes.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokele kumachumi amabili lanhlano. Uthi kuhlolwe abantu abangamakhulu edlula amathathu 457 izolo kodwa akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Asebefile labo balogebe bathathu kuthi asebehloliwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3308. Sibuze uDokotela Solwayo Ngwenya ukuthi abangaba benakanela ukuthi balawo lomkhuhlane ikakhulu abahlala kobulawayo kumele benzeni.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imjova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi, lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansili okuthiwa i-Department of City Health, uyidingeleyo number ubusubafoni nela laba bantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kwekuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako, bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result. Ma kuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambela esibhedlela se-Thorn Grove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubize abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabathelela lo mkhuhlane ngakho. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
UZulu ungamtshiyela sixwayiso bani Dokotela Ngwenya?
Ye, mina bengicela ukuxwayisa uZulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu, njalo ubulala abantu masinya. 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengela lwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathesi yenzani ukuthi kathesi yenzani ukuthi.
UDokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo.
Um umsakazo we Voice of America ulikutaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulisana kakhulu lomkhuhlane we coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempila kahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kube lokufuthelana phakathi kwesizalwane seZimbabwe ezingamachumi ayisithupha lanhlanu eziphenduke elizweni zivela kwelebhilitane izolo. Lezi phathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba kumele bagcinwe ngaphi okwamaviki athile besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abantu laba baphiwe indawo yokuhlala eBelvedere Teachers College kodwa bala besithi bafuna ukuhlala emahoteleni. Kepha abazi ngokwenzakalayo bathi abantu laba bebesala ukuhlala kuleli college ngoba izambuzi zingcolile njalo akula manzi. UMangwana uthi abantu laba bagcine belala kuphela kuleli college izolo belindwe ngamapolisa ukuze bengabaleki. Akwaziwa ukuthi kuyiwa phambili bazaqhubeka behlala kulindawo na. Uzulu weZimbabwe laye ungenele kulolu daba watshengisa ukwehlukana ngemibono, abanye becodoza abantu laba kanti abanye ngekade bebasekela besithi balelungelo lokuhlala endaweni ehlanzekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo kasihlanganeni silweni lomkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus. Kodwa kungeke kuze kwenzeke ukuthi kuphakathi kunje, kuphakathi kosizo olukhulu kangaka, ilizwe lingelamaphilisi, lingelamaventilator, lingelamamaski, lingelazinto zokuthi odokotela bagqoke, amanesi agqoke, lingenelisa ukubhadala amanesi lamadokotela, lingenelisa ukubhadala izisebenzi, lingenelisa ukuthenga impuphu, kungela kudla elizweni, kube lo muntu ofakwe wetelene. Hayi, umdlalo onjalo nje kawukho. Awabadingelwe indawo enye, bangafakwe endaweni engcolileyo, badingelwe indawo kodwa hayi ewetelene. Singadlalini ngento embi kangaka kulo sizo olungaka phakathi kwelizwe. Asenzeni izinto eziserious. Abantu badingelwe indawo ehlanzekileyo kodwa hayi iwetelene.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe lolu kumele luphathwe njani ngoba sibone kwezinye indawo lapha bagcinwe khona. Ngiphe umzekeliso wePlumtree High School lapho kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abagcinwe kuleyo ndawo abavele kwele Botswana. Labo bayakhala bathi kuminyene kanti njalo kabahlolwa. Kumele luphathwe njani lolu daba?
Udaba lwabantu abavela ngaphandle uhulumende kumele alubambe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, into yokuqala leyo. Kanti-ke lukuhambisane ukwenza kwakhe lalokho okumiswe inhlanganiso yezizwe yezempilakahle emhlabeni, i-World Health Organization, ukuthi abantu bangathintani, bangaminyani, bangathelelani igciwane, ngokuba kule ngozi nxa beminyene ukuthi bathelelane igciwane, kungenzeka njengoba bebuyile ukhona ogulayo phakathi kwabo abesethelela abanye basebegcina begula bonke. Indlela owenziwa ngayo yikuthi kuphangiswa ukuthi bahlolwe, bahlukaniswe masinyane abagulayo basiwe lapho abasiwa khona, kube sekulandelelwa labo abangabe beke bahlangana labo okuthiwa i-contact tracing, ukuze labo belashwe, bahlukaniswe abantu, bangaminyaniswa, bavikelwe ukuze isifo lesi singamemetheki sigcwale ilizwe lonke. Uhulumende kalandele imigomo, izinto ezibekwe i-World Health Organization, iyo indlela yokuvikela ukumemetheka kwegciwane.
Uhlelo lokuvalwa kwelizwe lona luhamba njani khona ngapho kobulawayo njengoba solwengeziwe nje?
Lapha siyibonile i-lockdown iyaqhubeka ingezelelo amaviki amabili okutsho ukuthi abantu baza baphakathi kosizo olukhulu kakhulu akula kudla imali zerenti ziyavela ngapi imali zokondla abantwana kuyavela ngapi amabhenki avaliwe imisebenzi ivaliwe ilizwe leZimbabwe alifani namanye amazwe ukuthi lingenelise ukudonsa isikhathi eside kodwa ke kutshayisa ikhanda ngokuba ngapha kumele kuvikelwe abantu kodwa ngapha abantu labo futhi baphakathi kosizo olukhulu kanti ke siyabona ngale zimputshini abantu imbiko esiyitholayo ngeyokuthi kule cembu lezombusazwe eseqalile ukukhampeyna ukukhankasa ngempuphu yona leyo sizo olungaka kanti la mapholisa sezibeka phambili komzila wempuphu yibasebeyibutha sebebuyela kusona siyani isikhathi sikamgabe lapho babephila khona nge-corruption into enjalo kayiqondanga kumele ikhuzwe abantu kwenziwe ngendlela eqondileyo evikela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi
Umnumzana Fidela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Siphinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube ngalolu daba.
Balulungele ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo okungasoze kuphambanise impilakahle yabo. Kodwa umphathi welizwe ngomthetho wafakileyo lawo lelungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esikuwo nxa bengasuthiki ngendawo abahlala kiyo kufanele ukuthi behambe umthethondaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe kumbe zamapholisa sisekelwa yisisekelo sombuso weZimbabwe uhulumende ubengathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini nxa bengalitholi ihotele yathi lingamvuma ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalile then okwesibili ngomthetho awula muntu ongaliswa kubana abuyele eyikiwe xa lezi kuyizizalwana zeZimbabwe zilolungelo lokuthi ziphenduke ekhaya
sesikhangela ilizwe elingakwenelisa ngabe abantu laba bahlaliswa ngaphi kumele kube lomahluko na ukuthi abavela kweleBotswana bona bahlaliswa ngaphi kuqhathaniswa lalabo abavela emazweni aphetsheya
inkinga ukuthi sihlobaphathi abangelazwelo labantu kwamanye amazwe I think umhlaba wonke jikelele sibonele kule mthetho ephasiwe ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo yikho ukquarantena khona abantu inkinga ukuthi kwelakithi ngabantu nje abangela abayenanhliziyo ukuthi ngeke uthathe abantu uye bafake endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona kuba-expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera diphtheria leminye imikhuhlane nje thuthiwe i-waterborne disease ukubandlulula futhi abantu ngokuthi abavela kwele England abavela kwele Botswana asonto ivunyelwe emthethweni isekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonokho kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga kungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga kodwa lo lalo olamalungelo akhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi imthethondaba uyedeclare ukubana izenzo zohulumende lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso welizwe leZimbabwe
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 Izindaba ziphakathi kokukhala ngemva kokubhubha kwenye njalo intatheli umnumzana Ray Matikinye yena otshonela ngalinye lentatheli izindaba yeDaily News umnumzana Gift Piri ngesonto uMatikinye ubeyintatheli izindaba ehloniphekayo njalo ubikwa ewile nje esendlini yakhe kobulawayo wahle wathula Umufi wasebenzela amaphephandaba achiyeneyo agoqela iFinancial Gazette kanye leDaily News. Umnumzana Piri yena ubikwa ezabekwa kobulawayo namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Hayi silahlekile kakhulu njengentatheli izindaba zeZimbabwe ngobaba uGift Piri obe ngu-assistant editor weDaily News lobaba kula imathikinya obe wasebenzela i Daily News kodwa obe se liqembu ezimele lodwa ay freelance wakuphi lo babo mathikinya bebaziwa bejengabantu abebekwazi ukubhala bekungamadoda ahloniphekayo kakhulu entatheli izindaba zeZimbabwe. La madoda ababili afundisile entatheli izindaba abezivela emakolejini zingena kulomsebenzi. Ungabala ama-obituaries abhaliweyo, hayi bayakhuluma bayasho ukuthi bebephethwe ezandleni ezinhle befundiswa ukuqeqetsha.
Amalungiselelo okungcwatshwa kwababili laba lingaba lolwazi yini lokuthi aminjani?
Imbiko lokhu ifika nje ngokulungiselelwa kwekubekwa kwamadoda amabili. Wonke ukhanya ngazathi aza bekwa kobulawayo. Umzimba kababo uPhiri usuke nje eHarare ebusuku ukhangalelwe ukuthi uyabekwa ngo-10 eWest Park. Lokhu esilindele ukuthi sizwe kwekumuli yako ubaba uMathiki ukuthi umsebenzi uzenziwa nini. Ngamafitshane silahlekelwe, silusizi kakhulu. Zimbabwe National AIDS Task Force silabo izihlobo zabo emthandazweni yethu ngalo sithi lezintatheli zindaba zilale ngokuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube ngowenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Task Force. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo elizweni ngenani labantu asebebotshelwe ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Idolobho leli lilabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2214 asebebotshiwe. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende seqatshe izisebenzi zezempilakahle ezedlula inkulungwane ezimbili ukuze ziphathise kumpi yokulwisana lecoronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye linjani balaleli, ngiyalibingelela. Gama lami ngunkosi Khona Khuphe. Hayi silusizi ngecorona ukuthi ngawunkulunkulu siyasingenela nemabhoda bakithi. Kumbe ngathiwa kuyadlula emabhoda abantu basethwa bale corona kodwa lokhu. Hhayi ngendlela abantwana sebeya kufeka ngoba ukhayele South Africa, Botswana, impahla bezisuke odilivela impuphu beyihambisa labothukela laboni boni. Phela abantu bonke bebethemba abantu abasemazweni mangcinzana sokunje sokuzima. Hhayi besicela uhulumende ethiwa bakithi basizwile kodwa lokhu. Hhayi lokhu bathi sesifile. Hhayi hayi asesifile. Sisakwazi ukuthi umkhuhlane ozaphela kuthini njengoba lokho kungezelelwa lamalanga lasho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi lokhu umemetheka ngamandla kodwa besicela uNkulunkulu angenele la isiwo ngoba yenza abantu bekhaya sebeya kufa ngoba imali zonke ziye-South Africa ziye-Botswana ziya kwamanye amazwe athiyeneyo so wathesa kusathumezeka izimali sokunzima iindawo zonke zivaliwe. Hayi hayi besicela uNkulunkulu angenele bakuthi basizwile kodwa lokhu nxa ukuthi uhulumende lezinye inhlelo phela aholise abantu ukudla emakhaya bathole ukudla abantu bangabe lokhu bemelela
babanga. Salibonani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli. Mina uSipho lwami ngike ngabona izithombe zika Vice President uChiwenga ehamba ehlola ngazi ukuthi uhlola amatende lawo uzofaka khona abantu abazobe bequarantine wayelo kunjani abe coronavirus. Okungikhathazeka kakhulu ukuthi uShiwenga ugqoke ihovorosi le elokhuzeni eyokuzivikela but okungihluphe kakhulu ukuthi unensi omthela nge-sanitizer ezandleni ufake nje kuphela imask akanazo impahla zokuthi zimvikele. Kambe ngicela ukubuza ukuthi abaphathi belizwa omongameli bayakuqakathekisa yini iy'mpilo zabantu abasebenza ngabantu na especially ezamanesi.
Salbona Valadena, living a little Amineta Malam, General Mutual Camp. Yes, yes, was living a corona. Go to a spoon is in Jala. Jovan Tabanik with a partition from South Africa, the Botswana. I look so good, many. About the Joe who made those Baba Vega Holy Swan. Good. Sakira of Sibili, good thing, Okulumende, we have one Uguti. Bakulumana njani kodwa lokho singafelwa ngabantu abantu vele bazakufa siyacela ukuthi uNkulunkulu makangene le ndawo enjengalezo yezwa sibili ukuthi corona sisehla hayi 1 meter alibi right le 2 meters ukuthi abantu bawubambe umthetho hayi siyabonga abalaleli bethu welesilaleleyo sikhuluma mbingelele bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi mina ngukhuphe vele homestead ekhezi
zomuhle olubingelelayo umelusi Dube ngenjabulo hayi msakazi thina sinakho enhliziyweni zethu ukuthi indaba yecorona leyo isibisele movie yasilimaza kakhulu esimeni somsebenzi esimeni somnotho wemali silimele kakhulu asazi ukuthi kuyolunga kuthena asazi kuyolunga nini esingakutsho esingakugcizela ukuthi kabahlala endlini abantu ngiyanga lokho president besithi behlala endlini begeza izandla bengabamba ubuso befake lamamaski bengathinta amehlo lamakhala lemilomo ukuze sibavikele bengenza imihlangano emikhulu yamasonto lani siyabonga msakazi
sanibonani basakazi abahle ngithemba liphilile lapho elikhona sakazi omuhle into ekhona nje izanu abantu basemandebeleni ngabalandaba labo okwabo abakufunayo bafuna ukubuya ngesikhathi sevoti bebanikeza ukudla bephede behambe so into eyenzakalayo msakazi wami izanu iyehluleka iyahlukanisa abantu lokhu le moya wona lo owakudala njengoba sasicabanga ukuthi ngumgalo sokubonisa ukuthi umgalo kasekho sokuyiko wona labo mnaka kasho ukuthi vele yinto yabo msakazi wami angibona ukuthi njengoba iVictoria Falls injana msakazi wami ingashota isibhedlela esikhulu kuyikho lapho kufikela khona izethekeli ezibuyayo imali yafika iyangena eVictoria Falls wayithatha bayise Harare
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Africa lithi liza kwengeza uncedo lokudla elilupha izizalwane zalo eziswelayo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Kulesi ndlova ebesivunule njengepolisa esivuke ubhova sadubula sabulala abantu abalitshumi lasishiyagalombili kwele Canada izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amanye amankampani amakhulu kuleli lizwe agoqela elungisa indizamtshina eBoeing asevulile lanxa abezempilakahle besithi lokhu kufaka abantu engozini yokuthelelana umkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 42,500 eMelika kuphela njalo wahlasela abangu 791,000. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi uMongameli Mnangagwa seqalise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu. Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni izolo zivela kwelebhilitane leziphathamandla zikahulumende phezu kokuthi abantu laba kumele bahlaliswe ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-Fast 7 na asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngu-Fast 6 olivalelisayo Muntungamili Nkomo.